So we see card descend up of VOA in the belly.
Lifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi ibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabiwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni. Ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelezi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhama leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi utsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uBoneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi ibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza kwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kamuyi uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla lezanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa ebhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezithiyeneyo emabhawa alelo lizwe ngabawathi ngamathaven. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15 iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshangelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. Sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizwile ukuthi kuye kwadukuleka abantu abane bashona Peter Maritzburg, abanye abayisishiyagalombili basala belimele. Kwase ukuthi ngaseSoweto Orlando East kwadukuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu. Kwabe sokushone abalishumi nane, kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu, ngoba sizwe ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maze phakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo eSoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacashangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni. Ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi Zimbabwe abathintekayo, kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje kusulela kuze kubo bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa, kanti abukho ubufakazi bukhomba lokho.
Wona umkhuba wezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela, ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole. Kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka, okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise. Singazi ukuthi injongo kungaba yini, kodwa kungacatshangelwa ukuthi mhlawumbe phela izimpi zabantu kumatekisi kumbe yini, kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye lezelizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbro eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamphokazi kwele South Africa uThulani Jumane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ukuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kaMashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye, and loko asikuthengi, kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwa seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuxhophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kule zinto ezenzakala, into zonozolo phofu, into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezitholakala zizokuchitha konke lokho, zithi singumAfrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisabe khona ukuthula kithi sonke. Kungabi bekho umuntu ofayo, induna yimphathi umuntu ofayo. Angeke ukuphethe abantu bebebeza uphetheni. Lokho nje esithi zokucela, zokucela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Le uyabona simunye, asibazululani, ihubo lilodwa kudabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthwakazi.
Singabana abanye, singabana abahlanganeyo, sigazi elinye, singabana abanye. Ngama-Afrika sonke. Akunakho ukuthi thina sifane abantu abanjengathi. Kodwa siyalwisana lapho. Sizama ukuthi ngamafukazo wabo. Wathanga baSwazini, wathanga baSouth Africa, wathanga baZimbabwe. Kodwa wathanga baTripoli, more than any other border.
Nangamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwe atshiyeneyo kulumbuthano ugoqela labaseNigeria, eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethe saiza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini leDeepsloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokitshi lesizinda koBulawayo zivuke zithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo egwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibhutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, ngiphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina nguMpanda Moyo, kugongo kwama village ward 9, Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kula bantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu, isiyabe siyaregister kuvota. kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi bese yavota ake kulungiswe lapha kanti sekwezenjani ukuthi kona kube ngendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota akuzwakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho enziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana labezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa kuthi sebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngabi mude kakhulu
Studio 7 niyaphila njani basakazi yalibingelela basakazi bami yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela ya hayi siyabonga kakhulu siyabonga izindaba siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sesilindele izinews izilindele inews ya uzesiphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asilarediwa lapha njengamanje ya cela lisiphi izinews kakhulu lisiphi inews lisiphi indaba ya lisiphi indaba uze siphawule lokho sekuzizisa lathi ezweni lakithi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu
salibonani kwestudio 7 salibonani nathanda ukuthi wadala eZimbabwe linaebulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza siliva lo wephilo lo aleke ababezekhabake behlase bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye edrilolwe isibhathe isipesithi osekisilabo $80 thina siyithanda into enalayenzayo sibe sesibhadala isi 1000 pound efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha i-60 US dollars kumbe $80 kanti indaba yona igazethe i-government ingasigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi ama-fine yalokhu ami kangaka lokhu ami kangaka wani sezivele sipha ama-user la i-government kawani kulo lokhu siziphe umuntu emzini wakhe siziphe umuntu esiyakudlala lemuli yakhe emzini wakhe balibonani salibonani badala mna ngithanda ngithanda ukuyilela lonke ku-Studio 7 nawe ngithanda ukuphawula ngendawo le ama-corruption la enzakala kolayo kakhulu kwayolayo abezekho sicela bezama ukuhlasela kwidrilolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu siyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi ukuthathela umbanga kubamba sebekuthatha imijova beyovalela ngale sophuma ngakwedize inkalakatha zemali sicela badala sebelilinanzelele indawo enjengaleyo sebili kodwa ngabe igovernment isiphawule kawani kuya kufuneka emjoveni kawani sibekwazi ukuthi find yalokhu imali engaka ifind imali engaka kulokuthi siyaphumte ibe imali engaka 100 usaye siyakudlala emuli yakhe sithethe ukuthi imali engabe iya kugovernment ngabe kungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifind yalokhu lalokhu lalokhu ubekwazi ukuthi amacala akho abe yi-4 usubhadala $20 ngena kugovernment mna ngibona kungcono kakhulu kulokho leke lamapholisi asenza intando yakhe so intando yabo
kustudio 7 kustudio 7 njani basakaza abahle nabalaleli abahle asobudala samungela lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene khulume ngendaba kapresident waseBotswana lo yemutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile igold egcekeni nje lebanjwa ama-airport engisitshela ukuthi ngama-sanction akulama-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption umnankaga bayatshontshe egcekeni izanu p f iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders ayi-southern africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu iZimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona izuzo abayitholayo laba bantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona naye ukuthi iZimbabwe nje ibuswa yi-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani ebutswana ngubani umuntu ongabusa for 40 years umgaba obuse for 40 years bona ebutswana baba bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years la enjalo angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela uyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani nokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavuka leliya
linjani linjani Studio 7 hayi thina siyaphila sesicela ubaba umqondisi moyo ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphendi njalo kwaphambazeka ngobani lobaloba kasozaqambe abanye uJoshua Nkomo chiya bona la yena lo muntu kamqambe sibe masi
sabonani Studio 7 sabonani lonke nje NCNC NCNC ethela inyuzi ezimnani hayi ngizwe indaba kamqondo kondisi umoye tikona kwa kule mtuakazi ama kiwa vile iPhone kutubaita kutubaita na leo njela njenga bo inos nkala kubuye la bomu hondu unaokaisa wabe kona lao haba isekela ya leo ndokta ni mtuakazi yee uki nifeguti kumbi itu ya nkuta mina minangwazi kwa kule rotuja mnia salandu hala ngilibo ni pali litu mtuakazi hai mwagwa unja alo hai because ya bo ya yezu wakala kutu tinabanya asi support sitinga United Africa yes ifuna ya team without borders now katesi sebe sele mwapana be mtuakazi eskati ni sabo chaminuga kona na sebe sele kuchaminuga how many lokuzi na manga kama ama descendants kaina lo lokuzi na lo chaminuga manga kikusua sewe manga kusua chaminuga wapadini mbona sukulezi sukulani kupela sukulezi sukulani kupela sukulezi sukulani United Africa
njani Studio 7 tando venga lela vongi avantu ita isyo vonga enda weli sniga zona ndio intando yushwe wandini wakiti kutu masuwe nezvindi kanoma lei party setu sela ukuthi sivote arasibe nezvindi sikipe uze sithole inye impilo e right ngabheka manje lala egoli izinto sezidula sokunzima kusaphileke so asiqiniseleni lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota la sikhiphe lei party le ngoba ngeke usilungele singabe lokho sithi bengayenza lokho sokumele siye save sibavotelela noma singathanda angiboni ungasisiza lokho
Sanibona ukhosini njani sibingelele ku-VOA ikhwela isithola khona izindaba sibonge lathi uvala uPaulo
ku-Studio 7 njani basakaza abahle nabalaleli abahle asobekudala samungela nami kusehlula namhlanje ngithenga ingene sikhulume ngendaba kapresident wasebutswana lo umutsetse lo othi yena izimbabwe ifile nje kanendaba yama-sanction ngathi abantu besibakile igolidi egcekeni nje bebanjwa ama-airport engisitshela ngokuthi ngama-sanction akulama-sanction abulala izimbabwe la izimbabwe ibulawa yi-corruption omnankagaba ayatshontshe egcekeni izanupf yatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so lo ikakhulu ama-leaders la e-southern africa yibo abasicindezelayo ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe izimbabwe bayifadalala ngani bona kukhona izuzo abayitholayo laba bantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iye ibona layo ukuthi izimbabwe kunje ibuswa nge-corruption ngenkani uyabona ubona kunjalo ebutswana ngubani umuntu wakwabusa for 40 years umgama ubuse for 40 years bona ebutswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years laye njani angeyibusi i-20 years kwapha uyaphuma kuphela kuyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama loko ibophe esenzayo siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president wasebutswana lo into ekhuluma kayikho izimbabwe bulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankakho ilizingani yabukale
Hayi siyabonga sizulukandaba lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona ngenumber zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +12024650318 likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki lisebenzise amabala ahloniphekayo siyalibonga akuzemelika lanxa umnotho welizwe lemelika usiyanganxele imisebenzi iqhubeka isiba miningi kutsho ugatsha lwezemisebenzi ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 372,000 edalwe ngenyanga kanhlangula lanxa kunjalo iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Gary Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho welemelika.
Cha msakazi, angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ingenile, hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwesuku ezingathi zinyanganyana mpela, okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe, izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa lubethembisile ukuthi into zizokuba ngcono. Kusukela lokhu engenile lapha mbona ngathi impilo isuka iba nzima. Ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent, ukukhwela kokudla, sokuthiya abantu abaningi bengelandawo zokuhlala, sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni. Kanti ke angiboni mina ukuthi kule thuba lokuthi akulungise lokhu, ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini, imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisi ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla, okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi, angikuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into zokukhwela intengo yezinto. Abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile, amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu. Kodwa ungananzelela ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi impela zakhuphuka. Singanikeza isibonelo sezinto ezinjengama-rent. Iminyaka elishumi edlulileyo ama-rent akhuphuka impela phose ngathi nge-50%. Into nje bezivele singamanga kahle, bezimemanga zonzo. Ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo, kwakhuphuka nokunye, bekuyinto nje evele khona. Mbona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ukungami kahle kwe-economy. Kanti-ke amafutha lawo futhi asezikuthi lokhu kube wes, kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje. Ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvelele senzakala amafutha engakakhweli, njalo kangiboni ukuthi le nto kuzoba ngcono. Phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki, kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe yipassport yakhe South Africa. Hayi asazi umbe iphinde yatholakala yini, kodwa ke hayi sinfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa, kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo.